amagetsi asehlale ngekho vele asehlale ngekho angahamba abuyi kwesesikhathi abuye busuku vele emsemabhizinisini abantu batshona behlezi ikakhulu kuproductive sector. Kulaba beze-retailing kungcono ngoba uyanelisa ukuthi ulayithe i-director lilayithe amalayithi abantu bangene bathenge libhale ngezandla ama-cashbook lihambe. Kodwa ku-productive sector akulanto eyenzakalayo kwaba-weldayo akulanto eyenzakalayo akulanto ongayenza engekho. So sikhangalela ukuthi sethi sicabanga ukuthi uhulumende kumele ayenze imizamo kumbe adeclare i-state of emergency sibili ukuthi sokule emergency kubonakala ukuthi kungenziwani ngoba nxa kunje so i-economy yaqhubekisiwa and ngeke ivuke futhi.
Ye kona njengosomabhizimusi singathi akutshaya kanganani amagesi khonapho nxa engekho.
Akuna production so akuna nto yenzayo. Nxa sisenze sizama ukukwenza vele akusebenzeki imitshini esisebenzisayo isebenzisa amagesi. So vele akula it's a non-starter. Ungazi ukuthi uyasebenza nge-generator, i-generator iyakutshaya layo indleko zayo ezokuyimaintaina lokuyidumisa.
So ligcina lisenzani sibani?
Hayi kuhlala abantu bahleli hambe manje lapha abantu bahleli batshona bedlala i-draft akunanto abangayenza and yikho khonokho kukhona ngangaphandle kokuthi uhulumende azathi abuyele plani kumbe kuthiwe kwabantu kabahlale sekube nomhlangano wokubonisana ukuthi kungenziwani i-private sector lohulumende ngoba lokhu kukhanya kuyehlula.